Impumela yokhetho lwe-Uganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold bayananzelela ke ama-stronghold e-opposition ama-detector lawa anjengabomsebeni lawakithi lapha eZimbabwe. Bese besethusela kabantu, sinanzelela ukuthi amasosha betshaya abantu, edula abantu-ke eKampala lakwamanye amadolobho. Kuyethusela-ke abantu-ke ku-stronghold ye-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithi ezindaweni-ke lapho-ke ama-detector yikho alosekelo khona ekakhulu emakhaya, abantu bahambe ngobuningi bayevota, bese kuncedisa-ke ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona ngesokuthi-ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo okuthiwa-ke ngama-ruling parties, ikakhulu-ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona, esithembe khona abantu, sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa-ke abahambe-ke bayevota ngelanga lokuvota, ngoba-ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwezabo-ke izindawo-ke lapho abalosekelo khona ikakhulu emakhaya, abantu bese bevota-ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela-ke, kuba khona-ke singathi i-rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho-ke sokuverifya, sokuza-announce ama-results, yikho kujayela ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Museveni, umnumzana Bobi Wine, lo Chamisa weZimbabwe. Kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana loluka Bobi Wine? Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe umongameli we-MDC Alliance uChamisa siyakwazi ukuthi-ke uncintise kukhetho olulodwa luka-2018. Simbonile-ke ukhankasile okuzwayo-ke, wangena ebantwini wenza ama-rallies, kwaba le ndlela eziningi ezokuthi abantu-ke bakhuthazwe ukuthi bavotele-ke ibandla le-MDC Alliance. Yebo, kambe singamfananisa lo Bobi Wine, ukuqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi-ke ikusasa-ke yamazwe abo-ke ingaba sezandleni zabo, kwinto enhle naleyo. Kodwa-ke asinyeke-ke sithi uChamisa kazange-ke akhankase njengoBobi Wine. Ukhankasile sibili okumangalisayo, njalo-ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi-ke ukukhankasa-ke kuyachiyana amazwe ngamazwe, awunyeke ukuhambelana indlela-ke okwenzakale ngayo Uganda, le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe, kule ndlela-ke sikhankasa ngayo esibona ingazathi iyasebenza kakhulu. Yikho ngayo kaChamisa ukhankasile sibili ngo-2018.